siyabonga ndimi yakhe lichona njani mthokazi omuhle yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ka 23 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje inkulungwane zabasekeli bebandla leMDCT ziyatshengisela edolobheni leMutare zisola umbuso weZANU-PF
siyabona ukuthi uDubu lokuthatha okudakayo kuyamemetheka sibili ama MTs omuthu obukhwehlela okuthiwa yiBronkli uyahlangana lawo yonke indawo okujengisela ukuthi banatha umuduna lo
uhulumende sekudazwe ukuthi adinge ezinye indlela zokulwisana lodaba lwezidakamizwa kulokubopha abaphatheka kulomkhuba abeZimbabwe abathenga impahla yendlini kwele Botswana bethumela izihlobo kanye lokuthengisa ekhaya bathi uhulumende kumele achiyane lesinqomo sakhe esivimba ukungena kwenye impahla ivela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDCT zitshengisele namuhla edolobheni leMutare zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Umsekeli kaMnumzana Morgan Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe nguye okhokhele ukutshengisela lokhu. Yena umnumzana Tsvangirai ubengekho njalo ubikwa engakaqini ngemva kokuhlaselwa isifo esingazakaliyo. Usandavela kwele South Africa lapho ekade selatshwa khona. UNkosazana Thokozani Khuphe utshele abakade betshengisela laba ukuthi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka umongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baze basuke embusweni. Uthi bafuna iZANU-PF ilungisise umnothona oqhubeka ubhidlika kanye lezombusazwe. Abasekeli beMDCT abangabazi inkulungwane ezintathu i-3000 yibo abatshengiseleyo besuka esakuva eBeitel bazokuya buthana eMcLeish Park. Uhulumende sekuthazwe ukuthi adinge ezinye indlela zokulwisana lodaba lwezidakamizwa kulokubopha lokujezisa abaphatheka kulomkhuba. Kubika uMavis Gama.
Asebanelisa ukuthiyana lokuthatha udakayo bayazisola indlela ezisetshenziswa ngabomthetho ukubopha benza lomkhuba kuphela bechiya abathengisayo besithi ayisiyo ndlela engaluqeda loludubo. Lengenye imibono ephuma emhlanganweni wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda loludubo owandulela ukunanzwa kosuku lokukhuthaza ukuthiyana lalomkhuba wokuthathwa kokudakayo emhlabeni jikelele likamhla ka 26 enhlangula olwe World Drug Day. Umsekeli womqondisi ohlangothi olubonayo ngezempila kahle engqondo uNkosikazi Dorcas Sidole uthi lanxa engakabi khona inhlolisiso esithe yenziwa phezu kwaloludaba, imibiko evela emapholiseni iveza ukuba lokhu liqansa inani labathatha okudakayo ikakhulu ontanga.
Siyabona ukuthi uDubu lokuthatha okudakayo kuyamemetheka sibili. Ama MTs omuthu obukhwehlela okuthiwa yiBronkli uyahlangana lawo yonke indawo okujengisela ukuthi banatha umuduna lo bengayinathela ukukhwehlela but benathela ukuthi bezwe bethakazekile emoyeni okudlulisisileyo okuyingozi futhi empilweni yabo.
Zinengi ingozi unkosikazi Sithole athi zingavelela labo abathatha okudakayo, kungakho uqakathekile ukukhuthaza abantu ukuba behlukane lakho.
Uyakwanisa ukuthi abe lomkhuhlane wengqondo okuthiwa yischizophrenia. Uyakwanisa ukuba lemvukuzane.
Baze ngobunengi kulomhlangano bathatha okudakayo abazama ukuyekela lasebachiyayo abagoqela osakhulayo uJabulani Dube othi asekunazelele ukuba kubotshwa abakuthathayo hatshi abakubhizimusi lokuthengisa lanxa kwesinye isikhathi besaziwa.
So asazi ukuthi into siyenze thina njengamagetwet, akula msebenzi, asisebenzi, asiyenzi lutho. Lama community areas esakhula kona sidlalela, akuseli indawo ukuthi singathola indawo yokudlalela. So sitshona sidlalela emgwaqweni, yikho kutholakala i-peer pressure ngoba siyabe sidlala maye abantu bebhema. So abana bethu bona laba balandeleka kathesi bakhangela ukuthi thina siyenzani. Bengasithola sibhema sinathi i-bronchlie kumbe ni-stalic sibhetako yini into yabe isetshenziswa kundaweni yaleyo.
Yena waqala ukuthatha udakayo lokhu ngesikhathi esaseleminyaka engamashumi amabili lantathu ekhuthaza ontanga ukuba behlukane lakho.
Njengegwayi ngokwalo igwayigwayi imhlanga le ivarisi noma yimadisini kumbe niyikuyini kuyahlupha ukuthi uzukutshiwe into zinaleziyana. So kumele ukuthi umuntu nxa ufuna ukuthi uyekele into leziyana kumele ngathi into eqakathekileyo ukuye church. Ngathi ke into engatsho ukuthi hlolisisa into ungakayenzi.
Unkosikazi Tambudzani Muhadi olilunga lesenethi laye okade ekulumhlangano utshengise ukukhathazeka phezu kokuvezwe ngabathatha okudakayo laba lasebayekelayo.
As members of parliament, kumele sizibone ukuthi kona siyancedisa emsebenzini lo. Abantwana laba besiphile information and sizaba silokhu silandelela amapolisa ukuthi sibone, sifuna ukubona ukuthi kona bake babophe oyedwa, sibone ukuthi kona sibesibile bayenza umsebenzi wabo.
AbeZimbabwe Civil Liberties and Drug Networks bathi ubufakazi obukhona buveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amahlanu 50% ekhulwini sabontanga elizweni bethatha imihlobo eyehlukeneyo yokudakayo okubalisa imbanje, imithi yesikhwehlela, amaphilisi adakayo lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amabandla aphikisayo sesole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukudingela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho imali yokubhalisa abantu abalesifiso sokuvota ngasikhathi sonke njengokutsho komthetho. Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uveze ngolwesibili ukuthi okumanje kabenelisi ukubhalisa abantu ngoba gabalamali. Uthe babhalisa abantu kuphela lapho okuyabe kusenziwa khona i-by-election. Uhlelo lokubhalisa umuntu wonke olesifiso sokuvota luzaqhutshwa ukhetho luka-2018 solusondele, lanxa nje umthetho usithi uhlelo lolukumele luhlale luvuliwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, unkosazana Tabita Khumalo. UNdlovu usungula lengxoxo.
Look at ugatsha lolu lugatsha lokhangela ukuthi nga ugatsha olungcedisa uZulu weZimbabwe ukuthi anelise ukuthi abe lokhetho olukhululekile benelise ukuthi baregister kodwa ke sananzelela ukuthi soluyingcenye yeZANU-PF soluyingcenye yombuso kamgaba weZANU-PF ngoba basebenzelana laye bathi bona abalamali yebo kambe bazabe beregister kulama by-election phone kodwa imandate abalayo ukuthi baregister throughout kungamiwa kungavalwa sikhanye ukuthi ngabantu baregister sozizananzelela nxa sokuzafika ukhetho sebethola abantu ngamabhasi sebethola abantu ngamatruck behanjiswe kwi-constituency ethile besiyarejista khona lapho kungabantu bezanu-PF yikho-ke thina njenge-opposition political party we've lost i-confidence-ke kunhlanganiso yezeke siyakhanya ukuthi inhlanganiso epartizan-ke esekela-ke abezombusazwe izanu-PF
makumalo lilubona njani lani lolu daba njengebandla
thina njengebandla le-MDC likhokhelwa ngobaba uTsvangirai asivumelani lokukhulunywa yizeki ngoba okukhona yikuthi uma nxa sebefuna ukuthi bayentshontsha ukhetho ubona abantu sebegcwele belamasliphu kodwa abanye abantu abangalandeli zanu besehluleka yindlela yabo yokuntshontsha ukhetho ukwenzela ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilelungelo lokuthi ziyevota zizakwaliswa ukuvota ngoba bacabangela ukuthi abaqalisa ukurejista njengama-voters ngabantu abazalandela amabandla aphikisayo so ukukhona lokhu ngamanga njalo futhi into ekhona ngeyokuthi angeke asitshela ukuthi kakulamali thina sisizwa kuthiwa kutshontshwe 15 billion so ilizwe leli asikude kalamali imali ikhona bona imali iphuma mhlana kuyukuthi yibo kumele banqobe kunto le ababeyenza
ngiphenduke kuwe mnumzana Ndlovu njengebandla kukhona elikwenzayo na lana ukuthi lihlale lilindile lapho kuyathiwa khona uhlelo soluvuliwe umuntu sengabhalisa iloba isiphi isikhathi lizimisele na
siyakhuthaza uZulu weZimbabwe siyakhuthaza abalandeli bethu ke ukuthi ke abahambe ezindaweni zinalezi zokurejista khona bafike bathi bafuna ukurejista lanxa kungathiwa khona abalamali abezekhe kodwa sisabantu abahambe berejista lanxa-ke bangathi sokuvuliwe-ke sebethola abezanu-PF sikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahambe la yayiqokozela khonapho azibone ukuthi uyarejista ngoba khangelele kakhulu-ke ama-first-ke voters abeneliseka iminyaka elithumi la siyagalombili 18 years ukuthi barejiste yibo-ke ama-voters amaningi angarejistanga yikho siyabakhuthaza ukuthi abahambe beyenze umsindo omningi kakhulu bathi ukuthi bafuna ukurejista kulilungelo labo yikho-ke thina njengebandla zasivele sililisele ukuthi umuntu kahambe evota kuphela nge-ID lanxa engarejistanga ngoba sikwazi ukuthi izanu-PF yamanipulata i-voters rolls izanu-PF yamanipulata i-registration exercise yikho-ke sithi thina khuthaza abantu abahambe barejiste abangene khonapho kuzekhe babawumsindo labo bathi ukuthi sifuna ukurejista yilungelo leyo bangani kuphela bese sigoqa izandla sithi njengomakara wethena ngabalamali abenelisi ukurejista kodwa siyababona khonapho kulama-by-elections khona siyababona amarole ethwala abantu esuka ku-constituency ethile besiya kundawo ethile ukuthi-ke barejista abantu khonokho ngivumelana-ke lo makhumalo ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abalama-resources afuni bangaphansi-ke kontando-ke yeZANU-PF babetshelwe yeZANU-PF ukuthi basebenze njani
makumalo uthi wena imali khona benza ngabomo nxa kuyikwenza ngabomo kuyini ibandla leZANU-PF eliyabe liyakuthola lapha ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuna ukubhalisa ngabe-MDC kumbe ngabe amabandla aphikisayo kuphela ngilethemba bakhona laba bezanu-PF abafuna ukubhalisa ukuvota
liqiniso lelo sibili kodwa okukhona lapha yikuthi izanu isithole amaqhinga ngoba ukuze umuntu ahambe ayirejista ukuthi abe yivota uzabe phelekezela zinkokheli zezanu njalo abantu be-registrar babe bevele sebetsheliwe ukuthi ngelanga elinje kuzafika abantu abangaka bebekhokhela ngumuntu nje so ungafika wena ungakhokhelwa ngumuntu usuyatshelwa ukuthi no ngasela mali kaziregister ama-voters so okukhona lapha yindlela yabo yokuthi bazame ngamaqhinga wonke ukuthi batshentshe ukhetho luka-2018 singekafiki njalo benzela ukuthi ontanga laba batsha ngoba ungakhangela iningi labo sebekhalakhala ngempilo enzima kuleli lizwe so sokubethusa izanu ukuthi laba ontanga baza kuyavota banakuvotela yona izanu benzela nje ukuthi balungiselele ukuthi batshontshe ukhetho. Zizalwane zaseZimbabwe noma kubomvu noma kumnyama noma kubuhlungu okunganani lilungele lenu ukuthi liyerejistwa njengamavoters. Hambani ngobuningi benu kuregistrar lifike lixokozele baze baliregister, ngoba ngavele lixokozele baza kwethuka ukuthi babone ukuthi hayi selikwazi ukuthi lamalungelo seliwalelwa lawa malungelo. Asambeni bontanga siyerejista njengamavota, lilungele lona, ikusasa yenu isezandleni zenu.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubekhuluma endawonye lesiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Dlovu. AbeZimbabwe abathenga impahla endlini kwele Botswana bethumela izihlobo kanye lokuthengisa ekhaya bathi uhulumende kumele achiyane lesinqomo sakhe esivimba ukuthengwa kwenye impahla kwamanye amazwe ngoba umumo ungamanga kuhle eZimbabwe. Kubika uMartin Gwenya.
Uhlangothi olubona ukubuthanisa imali kahulumende lweZimbabwe lukhiphe uluhlu lwempahla ongasamelanga ivele ngaphandle kwelizwe, kodwa ngemva kokuthukuthela kube khona kwabathenga bethumela izinini ekhaya kumbe besiyathengisa umngceleni weBeitbridge ngomvulo, lokhu kugcine kumisiwe okwesikhatshana. Abanye bathi abafuni la kuzwa ngemzamo kahulumende ukuthi angezelele kuluhlu lwempahla athi ingathengwa ngaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela inyathelo beselithethwe nguhulumende lokhipha uluhlu olutsha lwempahla ongamelanga ithengwe phandle kwelizwe, kodwa ngemva kwamalanga amalutshwane uhulumende ubuyele emuva ngenyathelo lakheleli esithu zamisa uqala kwalokhu. Abanye bathi vele angalokothi uqala umthetho onje ngoba ukhanya ukuthi ezinye impahla ezisetshenziswa endlini efana lamafutha okupheka aseqala ukuswelakala. Mnumzana Selondlovu uthi kawuhambe ungaphenduki umthetho kahulumende.
Bekuliphutha ukuthi bafakile iregulation leyo ukuhambisa ama-products eZimbabwe. Thina sicabanga ukuthi vele kumele beyikhiphe into leyi ngoba iZimbabwe zingokupakazi kwethu bayagcina sibefaka kube ngumthetho impela.
Wakathesi iZimbabwe ayivumeli ukuthi isikhambi zingenele enye impahla efana lamafutha okupheka, okugcoba, iflawa, isepa, kodwa uhulumende ubesengezelele kulolu luhlu. URodney Moyo uthi uhulumende kayekethise imithetho ngoba umgceke uthi sekuqala udubo lokusilela kwenye impahla elizweni.
Kuba lama retailers bathi bona lapha pawoda khona uma suppliers bafuna i-cash. I-cash yakhona kayikho, ayikho, ayibonakali. So ukuthi asokuvele sokuchazela ukushoda uhulumende la uyawomisa uyenza imithetho enzima ukuthi singadlili lokudla ebhodi. Sizakwenza njani njengoba kungekho beprotect izinto ezingekhozi? Kumele beyizame urevisa imithetho yabo ikakhulu ekubiseni ama-groceries. Uyabuze kwezibhizinisi eBotswana kumele awubele ekhawuthwele okuncinyane kodwa ibhoda fuke kwesesayinjini.
Uhulumende wethu kumele kuthengwe impahla eZimbabwe ngaphansi komkhankaso we-Buy Zimbabwe ukuze avikele njalo athuthukise amabhizimusi ekhaya, kodwa enye ingcwethi wezomnotho ithi kumele iZimbabwe iqale iqinise ukuthi ilawo amandla okupheka impahla engasuthisa njalo yenele uzulu weZimbabwe ngaphambi kokomisa imithetho yokungena le mpahla elizweni. Uthi isikhwama sikahulumende silakho ukuncipha uma kungasangeni impahla eningi evela elizweni.
Esekunazelelayo ukuthi uhulumende ubethola esingathi ngama-duties imali eningi kathesi ayizuzayo ivelela ebantwini ababhadala amajodi ngemva kokuthenga ngaphandle. Kungenzakala ukuthi isikhwama sakhe singehla ngamandla ngenxa yokuthi amajodi abe engasangeni.
Kubika isihambi noma nje kusamisiwe umthetho wokuvimbela ezinye impahla bezinikezwa iphepha elilolulu olungafanelanga kungene elizweni. Uhulumende uthi uma kungasekelwa impahla enziwa phakathi elizweni amabhizimusi angathuthuka okuzadala imisebenzi njalo kuthuthukise umnotho. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 saBrungulo Botswana.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zona zithi uhulumende kumele ahlesule kokuphela lomthetho. Kubiga uBenedict Nhlapo.
AbeZimbabwe laba abasebenza kwele South Africa bathi bathukuthele kakhulu ngokwengezwa kwenani lezinto ezingasavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe. Bathi kubuhlungu ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi ukudla kungekho elizweni, kanti lalezo mpahla ezenqatshelwayo zitholakala nzima kanti ezinye ziyadula okwamagama. Ngokutsho kogwalo lukahulumende, ngeke umuntu esavunyelwa ukungenisa elizweni uchago lwempuphu lemihlobo thile yamafutha okugcoba ogoqela levaselina. Kwezokwakha sekuza kuba nzima ukuthi uthenge phandle kwelizwe izinto ezifana lemigubazi, izivalo, amabhala, insimbi zokwakha lokunye okunenginengi. Imithetho isibuye yoma njalo ekungeniseni imibheda, amathebuli, izitulo, ingubo lamalembu okwenziwe ngochinda. Lokhu sekwengeze kunani lemithelo ebivele isiphezulu kakhulu ehlawulwa yilabo abathumela ekhaya ukudla kufana lamafutha okupheka impupu lokunye abakuthumezela izihlobo lemuli ezilambayo ekhaya. Isizalwane seZimbabwe umnumzana washimabizela osebenza eGoli kodwa abantwana behlala ekhaya uchaze lesi senzo sikahulumende njengolunya. Uthi randa abaliholayo alila amandla nxa sebefika eZimbabwe ngakho yikho nje besebethi bengahola bathenge konke ngapha.
Khona kunzima ukuthi uma usebenza ngerandi khona la kuthiwa sokumele ubuyele ekhaya ufike laphana ekhaya irandi yakhona liwe kangaka ufike utshintshe imali yana uthenge igrocery uzothola ukuthi ayikho ku-R100 kufana nokuthi sowuthenge isingwa nje ku-R100. So kuba ngcono ukhithi ma uthi uyathenga igrocery ngapha uhambe nalo manje sokunzima because eboda wakhona akusafunekali nix.
Usaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front MLF umnumzana Crispin Nyoni uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende obhidlize umnotho welizwe wabamba ngamandla abantu ukuthi bayisebenza phandle kwelizwe abesebenqabela ukuthi bathumele impahla abazithenge lapho abasebenza khona.
Le yindlela yokuveza sobala ngumbuso weZANU-PF. Bavala ilivelihood or way of livelihood yabantu ukuze aqhubeke elokhe esenga abantu abangenisa izinto zabo zisiya emzini yabo lapha.
Umnumzana Nyoni uthi iningi lamafekthala kobulawayo kudala avalwa ngakho kuzwisiseka ukuthi uhulumende uthi bachiye ukuthenga izinto lapho abasebenza khona bayizithenga kuphi ngoba lapho abahlala khona zingekho kumbe zidula okwamagama.
Ngumuntu owa-impozwa ebantwini e-impozwa ngamanye amazwe engeke ngawaqamba okwamanje. Njalo ke lokho osokusenzakala sokuyizibonelo ezokutshengisa ukuthi umbuso lo ususiyaphela. Njalo kutseduze nje ukuthi umbuso lo wani uphele ubhidlike.
Umnumzana Nkolokodo Mkhwananzi osekuntolontolo esebenza eGoli ethenga impahla ethumela ekhaya uthi uhulumende kaqale adala amathuba emisebenzi avule amafektali hathi ukugijimela ukuthi kuthengwe izinto eZimbabwe esazimhlophe ukuthi kazikho.
Engicelayo ngicela ukuthi esizweni sakithi lokho engibonayo okwenzakala eborder ngelist le khona cela uhulumende wethu ekhululeke ngabantu bekwazi ukuthi bephile engabavaleli ngaphandle njengezinye izizwe. Cela kakhulu kuwena Mshololozi ngoba ngona ophethe iZansi Africa esiphethwe nguwena sicela ukubhekele lokho noza kwenu ukuthi nithini ngathi sicela inkululeko.
Kwele South Africa kuphela kucatshangelwa ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2 million. Iningi labo nyanga zonke bathumela ukudla lempahla ezijeneyo ekhaya okuyindlela iningi eliphila ngayo selokhu kwaqala ukubhidlika komnotho weZimbabwe kusukela ngo-2000. Iningi labo sebenelise ukuthuthukisa amakhaya abo lezigaba zabo ngokuthenga impahla zokwakha kwele South Africa. Abasike bebunda baxwayisa ngelithi inyathelo likahulumende leli lilakho ukubulalisa abaningi ngendlala lokuvimba intuthuko enkulu ebisiqutshwa ilaba abasebenza emazweni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezi vela kwamanye amazwe, kulundoda obezivale ubuso odutshulwe wafa lamhlanje kwele Germany ngemva kokungena endaweni yokubukela amabhayisikopo ethwele umbhobho efuna ukudubula abantu. UZulu waseBhilitane lamhlanje uyavota phezu kodaba lokuthi ilizwe leli liphume na kumanyano we-European Union kumbe hatshi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze mapandleni namuhla sikhangela udaba lwezakhamizi zeMaleme eMatobo esezilobele umongameli Robert Mugabe incwadi zimcela ukuthi axoje umsebenzi umphathintambo kahulumende obona ngokulondolozwa kwamasiko umnumzana Abednego Ncube. Silesa Kamuzi umnumzana Angliston Spanda ongumfundisi njalo. Siyakwamukela kuhlelo Spanda.
Ngiyabonga, ngiyabingelela abalaleli.
kungani lisithi uNcube axotshe umsebenzi?
Ubaba uNcube sathi sekuchwayisiseni kwethu izinduna zethu zihamba ngodaba lokuthi kwakubuyiselwe emuva i-offer letter kamashingayise enyakenye ngabo January February. So sahamba izinduna zambona ubaba uNcube wafika walwa lezinduna kakhulu ethena izinduna indaba zisima lekhiwa zibuyisela inqubekela phambili ohlelo lukahulumende emuva. Kuthe kunjalo ke hayi sambekile ije njengembongolwane sazithulela. Wazobuya umsekeli kamongameli ubaba uVice President uphelekezela Mpoko wazoncedisa ethunywe ngumongameli uPresident Mgabe ukuthi azolungisisa udaba lwemaleme ngemva kokuba uhulumende esezwile izikhalazo zezakhamizi. Kuthe kuvike ezimbili ezidluleyo sishonelwe yinduna yethu ubaba uMasuku onguye okade ekhokhele esikhokhele kakhulu ekulwiseni lo daba lwemaleme. Ubaba uNcube weza emngcwabeni njengoba enguye umphathi ntambo we-rural development le preservation of culture onguye okhangele ukukhangelwa kwamasiko. Waba khona emngcwabeni wasekhuluma-ke wakhuluma inkulumo engajabulisanga abantu ekhuluma ngokuthi yena akulabantu abakhanya bebenefitha kulelana plazi ngamanga. Nje iplaza yana ikhiwa lena kumele lithathwe abantu bagqilazwe likhiwa ikhiwa lena lelo ukhanya umnumzana Khaningama wayekhona walwa kakhulu lo district administrator uMzeziwa esithena uMzeziwa wekelelane abantu besenza kanjalo into le yasicunula kakhulu imuli yakomasuku lo mahlabezulu wonke kwathi izinduna ubaba unduna uNdiweni unyanga zonke washo wamtshela khonapho ukuthi hayi lokho akukhuluma uyaphambanisa.
Umeli wesigaba senu edalele parlamente umnumzana Neva Khanye elaye lithi kumele axotshwe umsebenzi, wenzeni?
Izakhamizi zithi mina uNcube lo Khanye bayadelela, badelela abantu ngoba bona basebenza bephikisana bephambana lentando kaZulu. Okwesibili uKhanye uvele lokho wangenayo ephalamende kazakabuye ukuzohlanganisa amehlo lezalabantu abamkhethayo. Okwesithathu akabizi ma-meetings, angabizi imihlangano akabuyi. Abantu bahabe behamba imangemide engangamakhilomitha ngu-30 angu-40 phela nomhlangano angabuyi kutshengisela ukuthi udelela abantu. Okwesine yikuthi uKhanye ngomunye wabafuna ukuthumba amaplazi ngeganya vumbe ngendlela engaqondanga. Yena ube sethethe iplazi le-Big Cave elemhlahlandlela uMineral King ngokuyikho kule Big Cave Lodge khona. I-Big Cave Lodge ke singakhumbula ukuthi indaba yematopo indawo futhi abantu kabalimi kuphela futhi abanye baphila ngokuthengisa izikhuriyo kusektha lethwa yi-tourism. So i-Big Cave ngeyinye yendawo ephilisa abantu ngokuletha izethekeli zizobuka indawo. So kungadilizwa i-Big Cave zithethwe ngukhanye abantu abaningi bazabulawa yindlala.
Lithole impendulo yini evela kumgame?
Kasikayitholi impendulo evela kumgabe. Into eyenze futhi sabhalela kumgabe ukuthi i-constitution yeZimbabwe kayisinikanga amandla ukuthi njengabantu abakhethe abantu othiwa i-constituency sibe le recall yokubiza umuntu esimkhethileyo. So the only option ebesilayo ukuthi sibhalele ku-principal weZANU-PF ukuthi axotshe abantu bakhe labo ephathini. Or else ngo-2018 iparty yakhe vele ihle ingaqumi futhi ematopo bavele nje bahle bakhohlwe ngoba abantu bazondile abafunda kubona iZANU-PF ngenxa yezenzo zabo Khanye labo Ncube.
Lihlezi njani njengezakhamizi zemaleme kulezi nsuku? Siyazi ludaba oluke lwahlupha kakhulu. Ziqhubeka kuhle yini inhlelo zokuziphilisa elizenzayo?
Inhlelo ziqhubeka kuhle kodwa ke kule nhlupho ezilokhu ezikhona ezinjengazana lezi zokuthi uMashingayitse laye ulokhu eqhubeka edamu le ebheneza kule nhlanzi ezafakwayo. Inhlanzi singabasemanzini okuthelezela abangikwazi abalimi bayakwazi ukuthi ungafaka inhlanzi emanzini okuthelezela ziyenza amanzi akho abe le nutritional value, ziyenza i-nitrogen. So kwafakwa-ke inhlanzi njengeyindlela yethwa yi-organic farming emanzini edamu. Inhlanzi lezana futhi ziyiprojekthi abantu yokuthi baziphilise. Uyabuya kuMashingayitse busuku azozigola ngomambule ayezithengisa okuyikuganga njalo lakhona ukuthi abantu uNcube wakhuluma kubi. So abantu bayethukile bakabala qiniso ukuthi inhlelo zizaqhubeka yini kumbe sokuzamele futhi sikhwinxe izidwaba sifuse izintonga futhi ezokuthi sibadudule laba bantu.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngomangoye mfundisi, akuphosela ukucina.
Sibonga kakhulu usekelo esiluphiwa njengabantu bemaleme nguZulu wonke. Sicela ukuthi siqhubeke sixhasana sithi thina mthwakazi kandaba mayehlome kasizimele nini sizisebenzele ngezandla zethu kanti njalo singavumi ukudelela ngezinye izizwe labantu laba asebesihlukuluzile. Ngiyabonga.
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni sixoxa lo mnumzana Angliston Spanda isakhamuzi isematobo. Asidibaneni kuhlelo lolunye ngeviki ezayo. Salani ku Live Talk, umthakazo omuhle, ngiyalivalelisa igama ngintungameli Nkomo.